So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga u Blessing Zulu obesipha ke indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulu kandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 kuNhlangula 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la mazwi esiwabone eboda ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge.
Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho uthi le ibhizinisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela.
Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu lelizwe elama Warriors ngele South Africa kunye lele Lesotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weZimbabwe uthi akulanzondano ekhona phakathi kwakhe lohulumende weZambia kulandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuchothoza ubudlelwano belemelika leZambia. Umnangagwa utshele umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ngeviki edluleyo ukuthi uhulumende waseMelika uphathisa eZambia leMalawi ngemali yokuthuthukisa amazwe la kwezenotho lakwezomvikela echiya ngaphandle eZimbabwe ngoba efuna ukulikhawulisa. Ekhuluma ngemva komhlangano wedalela abaphathintambo bakahulumende lecabinethi ntambama izolo, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere utshele intatheli izindaba ukuthi leZimbabwe lidinga ukwakha ubungane lamazwe wonke. Wathi njalo ubudlelwano beZambia leZimbabwe buqinile njengobamawele. Uhulumende weZambia yena okhanya engaphathwanga kuhle ngamazwi kaMnangagwa uthi uzakhulumisana lohulumende weZimbabwe ngalolu daba. Elemelika lona liyawalandula amazwi kaMnangagwa lisithi luningi usizo eselunike iZimbabwe kusukela lithola uzibuse. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ubudlelwane babantu beZimbabwe labeZambia buqine kakhulu. Kabulula ukuthi budilizwe ibuchapha balabo ababusayo, ukwehluleka kwalabo ababusayo. Bekungadingakali vele ukuthi kukhulunywe la mazwi esiwabone eboda ngomakhelwane. Umakhelwane uyakhulumisana laye, uyabonisana laye lapho lihlukane ngembono, liyakhulumisana libonisane licebisane kuze kulunge. Ngokuba thina labantu beZambia singabantu banye, kwezamasiko, kwezomnotho, kwezepolitiki, inkululeko yethu sizuze ngo-1980 ngemva kwe-sacrifice enkulu eyenziwe yiZambia. Sike saba yilizwe elilodwa ngesikhathi se-federation. Singabantu banye ngayo yonke indlela. Ngakho-ke konke lokho okukhulunywe ngumongameli bekungadingakali, akufanelanga kwenziwa, akufanelanga kuphindwe njalo. Ngakho-ke khona lokhu ukuthi babuyele emuva kulokho akade sibekukhulumile ngesikhathi okuthiwa to walk back kuyinto enhle, kodwa kusezadingeka ukuthi benze kakhulu ukuze izinto zibe lomehluko.
Amazwi lancube ubona elakho yini ukuqeda ukungezwani kumbe ukufuthelana okungaba beso kukhona phakathi kweZimbabwe leZambia phezu kwamazwi kaMongameli Mnangagwa.
Amazwi lekasoze aqede ingxabano phakathi kwahulumende weZimbabwe loweZambia. Lanxa ngithe abantu bayezwana, ohulumende bobabili kabazwani, okubahlukanisayo kubanzi kakhulu. Kungena kwezokubusa, imbuso yakhona ihlukene, omunye ubona ngenye indlela, abanye babona ngenye indlela, abanye bakhuthalela ukuhlonishwa kwamalungelo abantu, abanye bangakhuthaleli njalo, abanye bakhuthalela ukhetho olukhululekileyo, abanye bangalukhuthaleli. Ngakho ke akululi ukuthi la mazwi adlulise nje, yebo kambe ngalungisa lokho okukhulunywe eRussia, kodwa ke ukuxabana kwabo ungazwani kwabo ungaboni ngendlela efanayo kuzaqhubeka kusiya phambili ngokuba kuzikile kakhulu kule mpande ezishonayo kwezepolitiki ngendlela ohulumende bobabili ababona ngakhona ukuthi kubusa lokubuswa kwabantu kufanele kube ngayiphi indlela.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
The Voice of America.
Uhlangothi lweZimbabwe Water Authority luthi asemalutshwana kakhulu amanzi asedamu leKariba njalo leli damu liqhubekela phambili lisoma. Luthi sokunzima ukuphehla umlilo kagetsi ngenxa yamanzi asemalutshwana. Kusenjalo umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezamanzi ngamandla kagetsi umnumzana Edgar Moyo utshele iphephandaba leChronicle ukuthi uhulumende usenike amanye amankampani emba amatshe imvumo yokuba lezi zitishi zikagetsi. Lokhu kulandela usilela kwemlilo kagetsi elizweni lonke jikelele. Ukuhlaziya loludaba uDabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa amandla kagetsi angekho kutsho ukuthi ama-industries amaningi bayebezomele basebenzise i-diesel sokukhweza intengo. So uzaphazamisa umnotho ngoba nxa ungela amagetsi uzenza ukuthi abantu especially abe industry baqalise ukusebenzisa i-diesel. Njalo siyakwazi ukuthi nxa sisebenzisa intengo eyakhwela eZimbabwe.
Uhulumende simuzwa ekhuthaza ama kampani emba amatshe ukuthi lawo azilungisele amandla kagetsi kungaphathisa nalokho.
Inkuthazo ezinjengalezo njalo ama projects awokuthi kube lamagetsi endaweni especially ezinjengalezo uthatha isikhathi engxenye kusukela ku 2 engxenye kusiya ku 3 4 5 years ukuthi iproject yamagetsi ibe khona.
Uhulumende yikuyini obekumele akwenze kungakabi lodubo olunje?
Bekumele uhulumende akhangele ukuthi abone ukuthi ama-supplies amagetsi especially nxa sikhangele amadamu nokunye bekuzasithatha ukuthi kusifise ngapha. Owesibili uhulumende kumele aplane inhlelo ezingenza ukuthi ama-projects amagetsi abe khona perhaps for the next 3 or 5 years. Ufina siyakwazi ukuthi eZimbabwe ilanga likhona nxa kuyukuthi singazamisola ukungasinceda sibili. So uhulumende aloba ezama ukuthi akhuthaze abantu ukuthi basebenzise isola njalo anike perhaps ama-rebates kuma-companies afuna ukuthi abuyise isola eZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi kwezenotho njalo esebenza kunhlanganiso yeDisability Rights Center. Ubisecingwani lo Thabo kaNcube weStudio 7 ekwelebhilitane. Amadabuka eZimbabwe abaphila ngokuthengisa emigwaqweni kweleBotswana badlela evalweni ngemva kokuba amalunga elinye ibandla lezombusazwe eliphikisayo lisungule umkhankaso wokuthi basuswe lapho abathengisela khona badedele izizalwane zakweleBotswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
ilunga lebandla eliphikisayo eLebotswana Congress Party kumbe iBCP umnumzana Sidiro Khoroba uselobele uhulumende ukuthi asuse bonke abokuza abakubhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. UKhoroba uthi uma uhulumende engathathi inyathelo phezu kwalolu daba ibandla lakhe leBCP lizangena emgwaqweni litshengisele. UKhoroba wake waba lilunga ledale lePhalamende njalo ukhankasela ukubuyela kulesi sikhundla kukhetho lwesizwe oluzaqhutshwa ngumfumfu.
Government has a policy which reserves that space for
kulomthetho uthi le ibhizimisi yokuthengisa ezitaladeni ngezizalwane zeBotswana kuphela. Manje sesibona sebebangisana labo kuza ikakhulu abeZimbabwe. Sithi uhulumende wethu sekuyisikhathi ukuthi lokhu kulungisiswe.
UKhoroba uthi ayisikho ukuthi ibalwa labantu abadabuka eZimbabwe, kodwa kumele bazwisise ukuthi abeBotswana labo bazama ukuziphilisa ngokuthengisa emgwaqweni.
Unless where the locals have completely neglected that space, which is not the case now.
Ngabe sithi abeBotswana abafuni ukungena kule bhizimisi, manje akunjalo. Ikhosi sithi uhulumende kangenele. Uma engangenelanga sile njongo yokuthi singene ezitaladeni sitshengisele.
Indawo yeMogoditsane engumuzi ongaphandle nje ledolobho leHabroni yiwobhekane kakhulu lodubo lolu kutsho uKhoroba. Esinye isizalwane seBotswana esiphila ukuthengisa emgwaqweni yeMogoditsane unkosazana Skiasobaka Kisikile uthi uyasekela imizamo yokuphathisa phezu kwalolu daba.
Abasincede sibili ngoba sekucina kusivalela phandle thina khonapho sihlawulela le ncwadi zamalayisensi. Abanye babo behamba bethengisa nezindlini.
Iningi labeZimbabwe liphila ngemisebenzi efana lokuthengisa emgwaqweni, ukutshaya izitina, ukuthunganye le misebenzi yokunusela. Yona uhulumende othi kumele besezandleni zezizalwane zeBotswana kuphela. Okunhlanganiso yabeZimbabwe keleBotswana umnumzana Sifas Chuma uthi noma nje evumelana lezikhalazo zezizalwane zeBotswana, kumele lolu daba lukhanyelwe ngelinye ilihlo lokukhalipha.
Khona bale point ngoba kukibo, kodwa ke ungakhangela ukuthi kulabanye abantu ababe besenza amacala, but now umuntu ethetha ama-orange wahlala phansi watathengisela njengabantu bonke zama ukuzuza imali ngendlela eqondileyo. It becomes harsh ukuthi ekhanye engathi sowumela dudulwe, kodwa njalo izinto lezi ziyabe zidinga ukuthi zikhangelwe kuhle from a managerial point of view, from ku-leadership. Kungabi izinto ezenzwa ngabantu emalokitshini sebezithathe umthetho beufake ezandleni zabo, ngoba kuyagcina kubangela ukuthi kube lokuxabana.
AbeZimbabwe abaphuma phandle kwelizwe bengena kwamanye amazwe ikakhulu angomakhelwane sebethola ukuthi amathuba okuziphilisa asenciphile. Kwele-South Africa amanye amabandla akhankasela ukhetho olusanda kwedlula ngokuthi azabuyisela emuva abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni, ngoba begcina bethathela ezalwane zalule lizwe imisebenzi, kukanti abanye badala amacala. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Siyabonga mqondisi. Kolunye udaba eZimbabwe lilezithunywa ezisemhlanganweni ohlolisisa isimo sabaphila lobugoga o-17th Conference of the State Parties to the Convention of the Rights of People with Disabilities oqhutshelwa ngapha kwele New York. Kubikwa ukuba kulesiphathamandla sikahulumende weZimbabwe esehluleke ukuthola amaphepha okubuya kwele Melika uzongena kulomhlangano. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. Kwezemelika, ilunga lebandla lama-Republicans umnumzana Sam Brown unqobe ixuku labanye bakhe wathatha isikhundla sokumela isigaba seNevada kukhetho lwama-primary ngolwesibili osekumchiye ebhekane mathupha lomela lesi sigaba engowebandla lama-Democrats uSenator Jackie Rosen kukhetho oluzaveza ukuthi ngeliphi ibandla elihola idale le-Senate. Esethula amazwi akhe kumbuthano obulandela impumela yokhetho edolobheni leReno, uBrown ubonge unkosikazi wakhe u-Ami, abantwana bakhe abathathu kunye labazali bakhe. Uveze eleMelika njengelizwe elimi madlodlongwane lapho abantwana bakhe abalalizwi kabavoti kulifa elilizwe labo. Uyihlo uza kwenza konke okusamandleni akhe ukuze iphupho leMelika iningi lethu elalisebenzisayo lani lilisebenzise, kutsho uBrown. UBrown wake waba libutho. uphinda okwesibili ukuzama ukungena kudale le-Senate. Unqobe abanye bakhe abalichumi lambili ukuze enelise ukubhekana loRosen kusigaba esiyandise ukuletha umehluko kukhetho lukamongameli esibhekwe ngabomvu libandla lama-Republicans. Abebandla lama-Democrats baliswa ukugcina izihlalo eziningi kulabe bandla lama-Republicans lomnyaka ukuze balondoloze amanani abakhokhela ngawo kudalela Senate eliyingcosana. UBrown ubekhokhela ngenani elilutshwana phambilini kokhetho waze wathola izibusiso zosekelo lukamnumzana Donald Trump emaphethelweni omkhankaso ngesonto. Imbali kaBrown ngeyokuthi wasinda kubhomba eladubuka kwele Afghanistan wahlala isibhedlela kwenyanga ezimbalwa okuyikho kade kwindikimba yomkhankaso wakhe. Usekelo lukaTrump luphunyuke abanengi kade belufuna ukubalisa owake wakhethwa nguTrump ukumela elemelika kwele Iceland uDokotela Jeff Gunter. Aze asungule umkhankaso wakhe edolobheni leSparks kumnyaka odluleyo obucwadlana ledolobho leReno, uBrown walandisa imbali yakhe yempi lokuzinikela kumndeni wakhe njalo enjengomuntu ongasuye wabasebenzelana leziphathamandla ze-Washington DC. URosen wanqoba abamncintisayo kubandla lakhe kuma-primary usole uBrown hembikweni awethule ngolwesibili esithi uBrown ngowenhlanganiso kaTrump ethiwa yiMAGA njalo ngumuntu owedlulisa amalawulo ozakhuluma laloba yini esithi abantu balimuke imbono kaBrown edlulisa amalawulo ebalisa ukwalisa besifazana ukuthi basuse izisu. Ngizamela laloba ngubani ukuze isigaba sethu siphumelele, kodwa uBrown ufaka phambili ezombusazwe webandla lakhe kulokuphathisa ngokuncedisa isigaba seNevada, kutsho uRosen. Udaba lokususa izisu kwabesifazane kukhangelelwe ukuba indikimba yokhetho lokudinga umongameli lwalunyaka. URosen uhlala egcizelela usikelo lukaBrown lomthetho weTexas wokuthi lesi sigaba simise omama ukususa izisu okwenyanga ezingamachumi amabili ngesikhathi ekhankasa ngokhetho lomnyaka ka-2014. Ekuqaleni komnyaka uBrown uhlale lomkakhe bekhuluma lentatheli izindaba zomsakazo weNBC. Waveza umkakhe ukuthi wasusa isisu bengakachadi. UBrown oseguqule ingqondo uthi uphikisana lokuvinjwa kokususa izisu nguhulumende, kodwa uthi kumele izigaba zizikhethele ukuthi zithathe nyathelo bani ngalolu daba. Iningi lamalunga ama-Republicans abaphikisana loBrown bake bazama ukumngcolisa ngokungayi kungxoxompikiswano kwakhe bemuthi nguye okhethwe zinkokheli zebandla. Embikweni wakhe wokunqoba, uBrown wazama ukuxhumanisa uRosen kwinhlelo zikaBiden emkhakhasweni wakhe oyinyanga ezedlule ithumi. Namuhla, njengoba sithakazelela ukunqoba, asikhulumeni ngokwenzakaleyo. Kusasa sisungula ihlandla lakuqala lokukhululeka kwembono, kutsho uBrown. UBrown uphinde wachaza udaba lwebhomba elaphosa lambulala kwele Afghanistan lokuhlinzwa ngabodokotela akwenziwayo, eveza ubuciko bakhe abulolonga elisotsha lokuba likholwa lesiKristu athi kwamphathisa ukuthi asinde. Usikelo lukaTrump ngesonto ngemva kwamavoti afika phose inkulungwane ezilikhulu 100,000 kubandla lama-Republicans kwaphathisa uBrown. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, lamuhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana ozibiza ngokuthi nguDubai Roadrunner othenga ithengisa impahla etshiyeneyo.
abantu basasala loliyana nje uvalo lokuthi bajwayele ukuthi mhlawumbe bathenga izinto lezi ababe bezibona khona lapha eduzane eziyabe sokuthiwa readily available. But sesikhuluma nje iqiniso zimpahle ezithengekayo azibizi kangako. Okuhle nakakhulu ukuthi uyakuthenga into yakho kwazi ukuthi isemgangathweni, iquality yakhona nawe ma uyigqokile uyayeza ukuthi ugqoke impahla. Akuyona impahla othi ugqoka namhlanje sinwebekile uyigqoke namhlanje so siyakwathi sokuphuma ikhala kusacaca. Cha, zimpahle ezinhle kakhulu zithengeka futhi intengo yakhona imnandi.
Yes, ngathi uyasuka khonapho uye eZimbabwe uyabugadani njalo akuduli kakhulu uthi ngiyethengisa impahla.
Umuntu mayefisa ukuza la singaqala uze mhlawumbe uze ngokuthi holiday uzovakasha njengokuya kwenziwe ngabantu abasuka ngase United Kingdom. Bayabuya umuntu mayebuya lapha uyabe buyevele ezovakasha ebesesha ukuthi hayi ngicela sihlangane umbonise 102. Njengamanje ngilayo omunye oseke wacela ukuthi ngicela ukuza lapho ukufika ungibonise. Ma kuzimpahla ezodwa la angihambi lazo mina mathupa. Engihamba lazo uhamba lazo manje siya ku holiday. Then ezinye lezi kula ma shipping companies engisebenza lawo. Ngomgcibelo nje ngizobe ngihambisa amanye ama box angu2. Njengamanje ngikhuluma ngila mathathu ama box asendleleni aya eZimbabwe. Ahamba nge Blue Waters courier service. Kumbe ngisebenzise iGPS. It's a cargo company. Ibuye futhi ibe la shipping company eyethwalela abantu impahla ukuzise eZimbabwe okuphathelana ama parts ezimoto nezinye nje impahla ezihlukeneyo.
Yeah, abafisa ukuthi bakuthole bakuthola nje.
+9715227016 7 bese kusiba leze Zimbabwe +26378795 3503 kuFacebook yami ngitholakala kumili iDubai runner page yili page lami engisebenzisayo engisebenzela kulo.
Lo ke ngunkosazana Mildred Nkomazana odabuka eZimbabwe obixoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Abanye abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi abangatholi ulwazi oloneleyo ngohlelo lwesigodlo seZimbabwe kulelo lizwe olokubalungisela amapassport olubikwa soluqalisa njalo sebeqwayiswe ukuthi bazakwaziswa njalo kunsukwana ezilandelayo. Uhulumende ubikwa isithi isigodlo seZimbabwe kwele South Africa sizaveza ngokusemthethweni sakhiwo lapho okuzaqutshwa lumsebenzi ngokupheleleyo kungakagqitshwa uhlelo lokhetho kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazane yeZim Imbokodo, oyake ephathise abeZimbabwe abaseSouth Africa ngokuqoqa amaphepha okudinga lezi ncwadi ekhaya.
Kona kulinyathelo elihle nga sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalwane lizwe lakhe ezilapha eSouth Africa khulu kuzayenza ukuthi kube lula kubaZimbabwe njalapha eSouth Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport. Into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isithukile i-ofisi lama-passport naze sigathatha lapha kithi, inkinga yokuthi umuntu a-applyele i-passport izabe isingakanani. Kuyenzeka ukuthi njengoba bethikile beza ngapha amakhosi okuthi umuntu a-applyele i-passport abe sesifika phezudlwana kalokho kade sikwazi. Ungathi uyabheka ama-passport bese-aplaya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu ahambe lezithombe abhadale imali ebingazo 300 rand ozothiwa ngeyamafomu. Usuka lapho-ke siba neyokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ozabe umbhalisile ukuthi aye kusubmithela amafomu e-ofisini lapho uthatha khona ama-passport. Intengo yakhona-ke leyaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesilandiwe ngapha kuza kwenzakala kanjani. Abantu bazolokhu be-aplaya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale embassy bese-consulate bazoku-aplaywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-aplaya online njengoba ngijayele ukwenza le nhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlule ku-aplaya ebulenjini zobe sikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lo dletshana lo yedwa nje oseke waphatheka kulolu hlelo kumbe oseke wa-apply.
Ngokwazi kwami ngolwazi lwami ngilalo sisalokhu sithola nje information esuka embassy lakuma-consulate akubathiwo futhi lokuthi kuzeabantu bazabe u-aplaya kanjani. So sisalindile esithemba ukuthi i-consulate kumbe embassy izakukhipha kwi-statement sabo mase lokhu sokusenzeka bakwazisa abantu ukuthi benziwa kanjani.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labesifazana eZim Imbokodo, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu badaniswe kakhulu ikunqotshwa kweqembu labesilisa elimela ilizwe omncintiswano okudinga amaqembu aza kuyadlala kumdlalo yezizwe zomhlaba eWorld Cup 2026. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umlandeli womdlalo wenguqu umncedisizi bauthi bekuvele kuza kuba nzima ukuba iqembu leZimbabwe liphumelele kwimidlalo elisanda kuyidlala ngoba amalungiselelo alo angaqhutshwa ngakuhle.
I've been following mani team yethu yama-Warriors mani, ama-Warriors will never be the same mani. Uzohlala usukhumbula mani team zakudala mani, the way things zabekuyenzwa ngakhona, ngazi ukuthi manje sesibhayiziswa ngama-selections wethu or kwenzakalani mani. Even this team lay sessions where man would pong with all coaches of various of the Adalwa Managum Niggers. As cut is enough man would build a team like a Bushman.
Wakwaba isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Football Association esiphambaniso dubelayo ukuthi amalungiselelo eqembu lama-Warriors abefana nje lamandlwane.
Okubuhlungu ukuthi asenze amalungiselelo ngendlela eqondileyo njengelizwe and yonke nje into esiyenza esiyithatha kalula sinazelele sokusilimazile kakhulu ezinhlizweni zethu. Iqembu lesizwe leli abalinikanga isikhathi esifaneleyo ukuthi umqeqeshi asihlanganise abe lazo.
Intatheli izindaba ezemidlalo uAndrew Thambane wakho uthi yena uzwela usizi umqeqeshi uJairo Stapera ngoba esenento engodaka.
Yazi iZimbabwe yadanise, so no, this is not even funny. First siya lose against Lesotho, then sesidlala against South Africa basitshale 3-1. Yazi wena looked at ama preparations of the squad, first of all manager bayamchile eZimbabwe, team manager within the uniform uJairo Stapera, yes the new coach at Manika Diamonds, but he isn't at the time.
Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wesifaya sika Group C lile miklomelo emibili ngemva kwemidlalo emine. Imiklomelo emibili elithole ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa leRwanda kanye leNigeria nyakenye. Njalo ngaleso sikhathi beliqeqetshwa nguBaltimore Brito owayengumqeqetshi weqembu leHighlanders. Ngemva kukaBrito uNomen Mapeza uke waphiwa iqembu lama-Warriors wadlala eMalawi, kodwa ngemva kwalokho bobabili uBrito loMapeza kabawuphiwanga lowo msebenzi, waphiwa uTapera ukuba abe bambili kungakaqhatshwa umqeqetshi omutsha. Iqula elikhokhela ukulungiswa komdlalo wenguqu kweZimbabwe elibizwa ngokuthi i-Normalization Committee yilo okumele iqhathe umqeqeshi. Njalo abalandeli abaningi bathi ngabe layekela uBrito esemsebenzini aselelisanga ukuthola icele le-Normalization Committee, kodwa umkhokheli walo uLincoln Muntasa ensukwini ezedluleyo utshele intatheli zindaba uLove Mobanda ukuba bebengeke baqhathe uBrito ngenxa yokuba kuzabe sekumele kuphume imali eningi yokumnakekela. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa lingakhohlwa-ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lwe-Diaspora Forum. Sixoxa ngokulungiswa kwama-passport athiwa wona ngama-electronic passport aselungiswa kwele South Africa, umuntu engasukanga kwele South Africa ayithole-ke leyo passport. Njengoba ngitshilo isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo kwele Botswana lithi kumele kududulwe abadabuka eZimbabwe abathengisa impahla emigwaqweni kulelo lizwe. Bayakhala eZimbabwe ngokunqotshwa kweqembu lenguqu elama-Warriors. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.